kweta likankosa zana Kademaunga umnumzana Harrison Mkomo uchele Studio 7 ukuthi umchuchisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers and has come to a conclusion that
besilapha kusukela ekuseni njalo umchuchisi omkhulu uwakhangelile amaphepha wasebona ukuthi akukho ubufakazi obutholakala kuKandemaunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentathelo zindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKademaunga olilunga le-Citizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga e-TPC amabili, uKansela Clade Mashojera nomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system is actually exposed to its inefficiencies. That's such charges.
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo, ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba bamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale, lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukutshisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla le-TPC liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu, hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthokoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and imeseji leyi umongameli imeseji akade ikhuluma nolanguba uwapha marala.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso yecubungula yezombusazwe eyeZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ngathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba uKansela Mashojera uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJoseph usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-TPC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.